sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amalunga alichumi lanye awebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe izolo etshengisela ehoteleni yeRainbow Hotel esithi iqhatsha abantu abangayisibo bakobulawayo akhululwe namuhla ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso eyebheyo.
Icala kalicacanga ngoba izolo kuthelevele bevalelwa, bavalelwe bengaphiwanga icala. Kwazwakala ukuthi bathi basamelele ukuthi iHarare ibatshele ukuthi bebethesa icala bani. Okubangela ukuthi namhlanje kuze kwadileya lokuthi babuye court, bagcina bebanike icala ele-criminal nuisance.
Ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi belokhu bengasuthiseki ngokuphuma emhlanganweni yabo lomqhatshi wabo.
Bese lomhlangano izomqashi uhulumende, kodwa ke sasisuthisekanga ngalokho kukhulunyiwe ngoba ke akulanto ebambekayo eyiyo ephumileyo emhlanganweni ke. Kucele izithembiso njalo esikwaziyo ukuthi ke kuzima ukuthi uhulumende azigcwalise ngokupheleleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizama kuwona lo umsakazo. Amalunga alichumi lanye awebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe izolo etshengisela phandle kwehotela yako yeRainbow Hotel ebulawayo esithi iqhatsha abantu abangayisibo bakuleli dolobho akhululwe namhla ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso eyebheyi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele siphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Siyabonga. Okokuqala, sithanda ukwazisa uZulu ukuthi besilabantu abangu-11 ababotshiweyo, amadoda angu-10 lo mama oyedwa. Bonke nje sebephumile baphiwe i-bail plus okutsho ukuthi bengu-11 babhadale $550 bemelwe nguDumisani Dube igqwetha lethu.
Icala ababeletheswa licacile yini?
Icala kalicacanga ngoba izolo kuthelevele bevalelwa, bavalelwe bengaphiwanga icala. Kwazwakala ukuthi bathi basamelele ukuthi iHarare ibatshele ukuthi bebethesa icala bani. Okubangela ukuthi namhlanje kuze kwadileya lokuthi babuye court, bagcina bebanike icala ele-criminal nuisance okuyilo abagcine belethesiwe, kodwa-ke abalilandulayo ngoba besebenzisa u-section 39 of the current constitution ethi yona yona umuntu wonke ulelungelo lokudemonstrate-a lokupetishina ezonge sekwenza u-peaceful.
Isizathu sokutshengisela lile siqiniseko yini esokuthi iwetela leyo ibingela njongo yokuqhatsha abantu bakobulawayo?
Lesiqiniseko esikhulu sikhuluma kanje iRainbow Hotel ivaliwe, ivalwe kanjalo iyarinoveta. Esilobufakazi lakho ukuthi kubuye amabhasi afika amathathu evela khona leso obamba sonke ethwele abantu abazosebenza lapho, abagocela opayla, obilika, lalaba abavoca udaka. Sazibuza ukuthi kathiwa kuyini omangalisayo ngalo msebenzi selokho kuba silabo abantu abanjalo abangawenza lo msebenzi. Yikho abantu bethu betshengisele besiyadingisela ukuthi hayi lathi njengabahlali bakobulawayo umsebenzi osiyawufuna.
Iwetela le ikhulume labantu lamhla, belikhona kulo umhlangano, ikhulumile yini lenkokheli zenu njalo itshelene umphakathi?
Siyabonga. Umphakathi uvukele eRainbow namhlanje ekuseni ngoba kukaba lesimemezelo esithume ku-social media sesithi abantu abaye Rainbow Hotel namhlanje ngoba kuqhathwa. Ngokunjalo umphakathi uvuke wayakhona ngale, okubangile ukuthi umanager uze wabuya wazo-addressa umphakathi ebatshele ukuthi hayi, imeseji leyi ekade ibonakala ku-social media ibingabhalwanga kuhle. So kusithi ukuthi ke ngolesibili yena uzobhala-ke umbiko ngomvulo ebiza ukuthi-ke ngolesibili abantu bonke abafuna umsebenzi ababuye bezoqhatshwa khona phana e-Rainbow Hotel. Kanti-ke ama-officials ethu namhlanje okugocela uChairman wethu baba uNdebele lo senwethu uNjabulo Ngwenya bafile uyingetherman wethu ubaba uMqondisi Ndebele lo spokesperson wethu uNjabulo Ngwenya yibo abahlangane lo manager ekuseni loba njena kuqula lakhe ube lamajaha e-president's office amathathu ekade helawo kulomhlangano wasethembisa la ukuthi uzazama ngolesibili ukuthi kuqhatshwe abantu bakobulawayo lapho inkokheli zethu ezimtshele khona ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi bahloniphe abantu bakobulawayo baqhatshe abantu bakithi hayi ukuthi bazele abantu bevela khona le Harare khona kumele ukuthi benefit abantu bakobulawayo abangabahlali bayona le ndawo.
Sibonile abantu abakade betshengisela inani lingani lilutshwana balixhasa bona abantu bakobulawayo kulo mkhankaso.
Abantu bayasixhasa kakhulu okwenze inani laba phansi ukuthi into leyana ihlelwe ngesikhathi esincane kakhulu njalo besikwazi ukuthi amapolice elizweleli vele alamawala ahleze ngabantu abopha abantu abangelacala esekele izikliwe ezibulala ilizwe leZimbabwe besikwazi ukuthi ngasikhathana vele bazabezobopha abantu bethiko besifuna ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi kulesenzakalo esinjalo esenzakalayo kodwa kabantu bebengakuzwanga okune abaningi basale sebesithawu into nje besingayizwanga ngabe lathi siphathekile kodwa ke abantu bayasekela kakhulu bayajabula bathi hayi yini kuphela ibandla esilibona limele izifiso zabantu la amaningi siwabona evuka ngesikhathi sokukhetho kuphela ukhetho lungadlula bayacatsha.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi balokhu bengasuthiseki ngokuphuma emhlanganweni yabo lomqhatshi wabo njalo bakhangelele ukuthi eminye imihlangano elandelayo izaphuma lezinqumo ezibambekayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kusiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye thina njengenhlanganiso yomela ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe bese lomhlangano izomqashi uhulumende kodwa ke ngasisuthisekanga ngalokho okukhulunyiwe ngoba ke akulanto ebambekayo eyiyo ephumileyo emhlanganweni le kucele izithembiso njalo esikwazi ukuthi ke kuzima ukuthi uhulumende azigcwalise ngokupheleleyo.
Ye kahle kahle yikuyeni uhulumende alithembise khona emhlanganweni lo?
Ye uhulumende uthembisile kakhulu ukuthi uyananzelela ukuthi kulendingeko ukuthi ababalisi bakhwezelwe iholo kodwa ke usenakanamandla kakhulu ukuthi ke athole ukuthi asikhwezele iholo uzaba lokukhulumisana phakathi wabo labe Minister of Finance kwenze ukuthi kutholakale ukuthi ababalisi bangakhwezelwa iholo njalo okunye okukhulunywe kakhulu yikuthi ke kube le nzuzo leyo esiyibiza ngokuthi ngama non-monetary benefits abevelela kumqhathi. So ke ubekhuluma ngokuthi ke kumele ukuthi ababalisi baphiwe izindlu kumbe baphiwe indawo lapho abazakwakha khona izindlu zabo kungakho ke kumele ababalisi ama-inhlanganiso zababalisi zibele amabizo abantu ukuthi bafuna ngaphi njalo bafuna izidengi kumbe izindlu ezinganani kwenzela ukuthi uhulumende akugcwalise konke lokho. Okunye futhi okukhulunywe kuhlukuluzwa okuba khona phakathi kwababalisi behlukuluzwa ngabezombangazwe ikakhulu ama-veterans abe-public service kanye labantu esikhanya esicabangela ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF.
Yena uhulumende uthini kakhulu ngokokuhlukuluzwa? Kukhona yini athuza kwenza ukuvikela ababalisi?
Ye bathembisile kakhulu uhulumeni uthembisile ukuthi ke uza kwenqabela ukuhlukuluzwa kwababalisi behlukuluzwa ngabantu laba njengeyabaqamba ngaphezulu kodwa ke siyakunanzelela lokho ukuthi izithembiso lezi zihlezi zikhona, kodwa siyasibona ababalisi inyaka yonke behlukuluze kakhulu ngabantu labo esibabiza ngokuthi ngama-overdarens, abalweli benkululeko. Siyakuthola kuyo yonke iminyaka ukuthi lapho nxa ababalisi bethi bakhulumisana lomphathi wabo ngezeholo, kuyakube khona konke lokho, kuthenjiswe, kwenziwe lokhu lalokhuyana, kodwa-ke konke lokhu kube yize nje kungafezeke. Kungakho-ke hayi, lokhu akusijabulisi kakhulu thina njengenhlanganiso ekhangelele amalungelo ababalisi. Sikubona nje ukuthi uhulumende kazimiselanga kakhulu ukuthi-ke ancedise ababalisi baphumele lento ebambekayo.
Khona ukukhalala umsebenzi kuqhubeka njani? Bayabuya kumbe bayisaba ababalisi?
Ye, ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka kuhle sibili. Ye, ikakhulu endaweni emthebulweni wethu ngapha kwemathebulelendi, hayi kuhle sibili. Nakwezinye indawo lapho esizwa khona-ke ilizwe lonke, hayi kukhanya kukuhle. Kodwa-ke kukhona amagwala nje uba siyazi sonke ukuthi-ke lapho okulempi khona amagwala kawasweleki, akhona laphonapha-ke lakithi alabo abagijima bathi hayi thina sizazinhlanganiso ezisimelayo ngoba bengajoyinanga inhlanganiso ikakhulu lezi ezimbili ezizinta le-PTUZ. Bona laba abantu abanenhlanganiso yibo esibathola besemsebenzini ubuningi ba. Kodwa-ke siyabhodabhoda sibakhuthaza ukuthi-ke bangene kwinhlanganiso lezi njalo baphatheke kustrike leyo, ngoba kutshengisela lokhu kufuzabisa ukuthokoza kuye wonke umuntu, hhayi kulabo abakuma-unions kuphela.
Kodwa libona kuphetha kuhle yini lokhu? Libonani uhulumende uzalengezelela iholo njalo imali le ikhona?
Ye, kukhanya kulobu nzima sibili, ngoba uhulumende lokhu esifika la mali. Kodwa esikwaziyo mhlophe ukuthi-ke thina siyasebenza, uhulumende kumele ayidinge imali. Ukuthi uyidinga njani kumele kube ngamacebo akhe. Nxa ukuthi thina siyasebenza kumele ukuthi siphile isimuli zethu njalo siphile impilo eqondileyo. Kungakho kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi-ke imali leyo uyithola njani. Siyakwazi sonke ukuthi-ke ilizwe leli lingelinye lamazwe alomnotho omkhulu kakhulu kwezemvelo. So-ke siyakunanzelela konke lokhu ukuthi uhulumende kumele afake izinto zakhe, alungise, aqoqe inhlelo zakhe zime ngendlela eqondileyo, ukwenzela ukuthi aqoqe imali ezakwenela ukuthi aholise ababalisi bakhe kanye lezisebenzi zonke ezikahulumende.
Lowo ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-PTUZ. Sixoxelaye ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni wenkokheli yamazwe akuzwekazi le-Africa, o-African Union, osaqhubeka kwele Addis Ababa e-Ethiopia. Lapho ele-Ethiopia eselithe lizaxhasana lenkampani ye-Zimbabwe ngokuqeqesha abazatshayela indizamchina kanye lokuletha lokulungisa amafulamayichina. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, uthi eleZimbabwe lizaqhubekela phambili ngomkhankaso walo wokuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Lokhu ukutsho lanxa kuke kwaqhamuka udlakela elizweni abantu betshengisela besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota okubangele udlakela. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwenkulumo esezikhulunywa ngazo phezu kokulungisisa ezombusazwe. Okokuqala ngiyakubingelela kuyamukela kuhlelo.
Siyabonga baba.
Umfundisi, siyabona ingxoxo zingani seziqalisa ukukhulunywa ngodaba lokuthi kungalungiswa njani ezombusazwe elizweni. Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala la?
Mina ukubona kwami okusegcekeni ukuthi khona uhulumende labantu bombusazwe bangani bayavuma ukuthi umumo welizwe mubi, izinto kazihlalisekanga eZimbabwe kathesi. Yikho bangani bayavuma ukuthi kumele kube lamanyathela angathathwa ukulungisisa izinto. So mina ngibona ngani njengabantu abadala ukuthi bayavuma ukuthi kule problem.
Yenxa sikhangele imbali yelizwe, siyabona ukubana ngesikhathi sokuzaba lozibuse kobo 1978-79 kwakusiba lokukhuluma ukuthi hayi kule nkulumo zabomzorewa labanye kodwa kungabi lolutho oluphumayo. Kuyafana yini lalokhwana okwenzakala?
Kungani kuyafana lakathethi? Angisabona nxa kule nkulumo ezenzakalayo kumele kube vele le mphumela ekhangelelwayo ukuthi into esikhangelela ukuthi sifinyelele into enje. Akumelanga ukuthi kube le nkulumo ezenkulumo. Angisabona kumele kube le nkulumo ekhanya elezithelo ukuthi sifuna ukuba le mphumela enje. So okakathethi akukacaci. Kungasiza uZulu nxa abantu bengazwisisa nxa kuthiwa khona kule nkulumo ukuthi kathi inkulumo le ngeyani, ngubani oza kukhulumisa ubani, futhi injongonkulu kuyini.
Njengoba sesike sezwa bona be-MDC besithi injongo yenkulumo yikuthi kube sobala ukuthi uMnangagwa wanqoba nakukhetho abakuthi yi-legitimacy, kuqakathekile yini khona lo?
Ngaba kuqakathekile kubantu be-MDC ngezizathu abalazo ukuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi impumela yokhetho kulomnyaka odlulileyo khaluphumanga ngendlela ekade beyicabangela, futhi le ndlela esetshenzwe ngayo avele kabayimukelanga. So mina balelungelo phela bangamaZimbabweni, but into enkulu ukubona kwami mina ikuthi khona kade sihlupheka njengabantu beZimbabwe. Ngesikhiwa bathi nxa indlovu zombili zisilwa buthani buyaphela, buyathabalala. Lakathesi lokhu uthani buthabalala kutsho ukuthi abantu makaza oZulu bayasapha eZimbabwe and we continue to suffer. And to me yikho kule problem khona. Ngibona ngani nxa abantu benza into zabo zombusazwe bangani vele bona yibo abaqakathekileyo ukwedlula abantu kulokuthi bayenze intando zabantu. So sometimes MDC layo yikho kule nkinga kimi, because MDC ithi iyenza intando zabantu ngoba abantu babavotela ukuthi babe yibo ababusayo. Lezani PF layo ithi yibo ababusayo. So to me angikwazi ukuthi inkulumo lezi zizabe zijonge konoko yini, kumbe bazabe jonge ukuthi bahlangane babuse ndawoni, kumbe kudingwani. Angisabona akucace konke konokani, bazavumelana yini ukuthi bafuna ukwenzani.
Kuke kwaba le mibuzo yokubana kanti vele uMongameli Mnangagwa enganxusa abantu abanqotshwa kukhetho abavotelwa ngabantu abalutshwana kakhulu. Kuhamba njani lapho? Ungathi balelungelo yini laba ababuye bahlala bona bevotelwe ngabantu abalutshwana?
Izana umuntu wonke oZimbabwe ulelungelo lokukhuluma intando yakhe. Nxa sikhuluma labantu thina emaphandleni sithi wonke umuntu uyabe khona kumele aphosela. Njengoba akula lokuzeni injongo yangikhona ecacileyo, akumelanga vele ukuthi into lezi vele angiyabona ukuthi khona sivela ku-GNU eyayikhona MDC leZANU-PF bathi yabonke abanye ngaphandle kusebenzile yini, senzeni ngakho. So into ekhona kumele kucace baba ukuthi khona i-MDC ilezikhalazo zayo, iZANU-PF ilama problems ayo, lathi thina sonke abantu bemazwe weZimbabwe silama problems ethu. So nxa kuthiwa khona abantu abamele ukuthi bakhulume iZANU-PF le-MDC, kutsho ukuthi thina sonke vele abantu beZimbabwe we are not important, asiqakathekanga phela thina. Bena bangasikhulumela abakufunayo bakwenze bona. Kungani vele wonke umuntu weZimbabwe isithutha kumele akhulunyelwe asikhulumi thina? Into ekhona vele mina ngile problem lakho khonokho. Into ekhona ikuthi khona bonke kumele bakhulume abakufunayo, kubekwe phambili etafuleni ukuthi iZANU-PF ithi lokhu, MDC ithi lokhu, abantu beZimbabwe babe yibo abakhethayo, babe yibo abazakhuluma ukuthi bafunani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Unga avalele isiZulu.
Siyabonga bantu benkosi. Inkosi libusise singabe lomjangujangu ukubulala abantu lezinto zabanikazi. Sihlale kuhle sidinge ukuthula uNkulunkulu asibusise. Siyabonga banaleli.
Hayi lathi sibonge.
Thank you.
Lo ke umfundisi Raymond ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilaye.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo Senator Siphiwe Ncube wakoBulawayo. Yena osanda ukukhweza udaba lokudlwengulwa kwabesifazana libutho. Edalele Senate.
Udaba lokudlwengulwa kwabomama selungenile eSenate. Sizakhuluma ngalo khona ngifake inotice. Kodwa ngizadibetha ngayo indaba yakhona ngolwesibili. Ukwamukelwa nxa isingenile isifakwa inotice iyabe isiyamukelwe ephalamenti ngoba ivunywa ukungena ivunyelwa ngumadam president weSenate. Nxa eseyivumile yena isingena isifakwa inotice yakhona. Nxa isifakwe inotice esiqalisa ukukhuluma ngayo. Ukuthi abantu bazayivuma kumbe abasoze bayivume. Abazabe beyala bazayala kodwa ukukhulunywa ngayo kuzakhulunywa ngayo ngoba nxa isingenile kakula muntu ongayalela ukubana ikhulunywe.
Ibandla uhulumende ungani uthi ayisikho qiniso ukuthi kulabesifazane abadlwengulwayo. Siyabona iphephandaba lanamuhle le The Herald lingani lifuna ukukuphikisa lokho ukuthi ngempela kulabesifazane abadlwengulwayo. Lina lithini ngalokho?
Iphepha lingakhuluma litho njalo ngoba uminister la sithe simbuza ngakho ePhalamende wathenana kabalandeli maphepha. Nxa esithi kabalandeli maphepha utsho ukuthi iphepha leZimbabwe lililo kade sikhangelele ukuthi yilo bona abalisebenzisayo. Konke likukhulumayo likhuluma okungayisikho likhuluma amanga ngoba nxa yena uminister engaphika ukuthi iphepha leli lokho elikukhuphayo. Iphepha lakhipha ukuthi khona abantu bebetshaywa. Abantu badlwengula, abantu benze yonke imhlobo bathotha, kodwa bese sithi amaphepha khona abalwa ngabantu bonke iZimbabwe ingaka, akhuluma into engayisiyo kambona ukuthi uthi ukuthi lokho akukhuluma kuliqiniso, ikuzama ukubalekela into esegcekeni.
Ye, nguphi umphathintambo elalikhuluma laye?
Sasikhuluma lo mphathintambo ongu-deputy minister.
Ye, kodwa wayengani uyaluphikisa loluda?
Ye, wayephikisa. Wayephikisa sibili. Sithi kakulanto enjalo. Ye thina sikhulume ngakho kakhulu. Ngoba izinto ezenzakalayo ezisegcekeni. Iqiniso likhona ukuthi kuningi okukhulunywa kodwa okungazange kubonakale kusenzakala. Kodwa lokhana kwabonakala kangiboni ukuthi kunabantu abangaphuma bebulwengulwe ngaleyana indlela. Bechawe ngaleyana indlela. Bethotshwe ngaleyana indlela. Abanye babothwa kungalalutho olwenzakalayo. Bangayekela bona ukukhuluma ngakho kumbe bazame ukuthi benza ngani kakulantweni engikwaziyo ukubana nxa sikhuluma indaba ezinjalo nxa bengafuni sebetsheliwe ngewhipping ukuthi bangaze balusupport bazakwala besima eqinisweni lokuthi kakulanto enjalo yenzakele kodwa umhlaba uzabe ukwazi ukuthi into enjalo yenzakala ngoba sikhuluma ngento ebalwa ngumuntu wonke ebonwa ngumuntu wonke ngoba nxa singasalaleli okuphuma kumaphephanda singasalaleli okuphuma kumathelevision kutsho ukuthi sifanana lokuthi kasisela zindaba ekuleli lizwe ngoba izindaba zonezo yizo esikhuluma ngazo ezenzakalayo.
Ye, khona ukuhlukuluzwa kwabesifazana labanye nje kungabe lokho kuqhubeka elizweni kumbe sokungcono kathesi alokho khona amasotsha elwabona
ekugcineni kwami ngicina amasotsha khona. Ningazi nxa kungabe kusukela izulu kunxa kungabe kuyizulu njengoba sesike sakhuluma ngakho sibabuza ominister edalela ePhalamende engxenye bangabe labo sebethukile nangento eyakhulunywayo eyokuthi kakukhulunyiswane engxenye bangabe sebethukile babakhipha kodwa kungabe kungamalanga wona la amabili adlulileyo nxabe engabe bengasekho kodwa mina ngicina bebelokhu bekhona emgwaqweni
sikula malungeno yini ahlukuluzwa kakhulu asemajele kumbe achaywayo
angingeza ke ngitho ukuthi abantu abahlukuluzwayo sibili abaningi ngamalunga ethu abantu abaningi abahlukuluzwayo ngabantu bezimbabwe ababetshengisela ngobuhlungu ngokwekhwela kwezinto ngokukhwela kwamafutha izinto kazisathengeki kakula mali so ngabantu bezimbabwe ababetshengisela ngoba kanikezwa abantu engingababazi ngabantu ababe bekuma-structures ethe sisebenza nakho kodwa abantu bonke ababuhlungu abatshengisela nxa babuthwa ngingeza ke ngitho ukuthi ngabephathi bangaba ngabantu bakobulawayo kumbe ngithi ngabantu bezimbabwe
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senators Phiwe Ncube wakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha Okwamanje sesilethulela umculo we Black Messengers besithi Give Me Love. Messengers besithi give me love singakehlukani ke esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amalunga emthwakazi Republic Party abotshwe izolo akhululwe ababalisi bathi lokhu bengavumelani lomqhatshi wabo siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.